sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile isaka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho ekuqaleni kodubo.
Kona ngathi into eyamukeleka ayenzwa amapolisa namanye athi futhi kabofe wonke umuntu sayihonga.
Amapolisa athi asebuphe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Empeleni akulanto enhle nxa ama results engaphansi kwekota yabantwana ababhale kube emakhulunya emakhulu kancane kule kota.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yeZimsec ordinary level inani liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seligcine saka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho khona liqala ukungena kudubo. UBiden ubesethula amazwi akhe awesimo sesizwe iState of the Nation address izolo ebusuku esigodlweni seThe House.
UBiden uthe elemelika lizaphinda njalo liphume ebunzimeni elikubo okwakathesi ligcine saka.
2 years ago the economy is reeling. I stand here tonight after we've created with the help of many people in this room 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president has created in 4 years because of you all, because of the American people.
Kuminyaka emibili edluleyo umnotho welizwe lethu ubumi manzonzo kodwa ngimi lapha nje namhlanje sesisungule imisebenzi eyizigidi ezilithumi lambili okuyimisebenzi eminingi kakhulu edalwe ngeminyaka emibili kuphela. Lokhu kwedlula bonke omongameli abakwenza ngeminyaka emine.
And 2 years ago, democracy faced its greatest threats in civil war, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
UBiden uthe kuminyaka emibili edluleyo ubhubhane lwe-COVID-19 lwavalisa amabhizimusi lezikolo lwavimba okunengi. Lamuhla iCOVID-19 ayisiyo ekhokhela impilo zethu kutsho uBiden. Wengezelele wathi kuminyaka emibili edluleyo elemelika libhekane lobunzima obukhulu selokhu kwaqhamuka impi yomvukela.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
UBiden uthe icebo lakhe lokuvuselela umnotho welizwe libalisa ukuthuthukisa indawo ezingananzwayo labantu abahlala kuzo.
Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back.
Kungaba nguwe obukeleyo usendlini. Uyakhumbula na imisebenzi eyakuphunyukayo. Uyazibuza ukuthi kambe ikhona indlela engavuselela impilo yakho ungasukanga elizweni na. Ngiyakuzwa. Yikho sisakha umnotho ongakhethi muntu. UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye nabebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe leminyaka emibili edluleyo kaboni kulesizathu esingakwenqabela lokhu.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Amazwi angathi wona aqakathekile for the country to see ukuthi siyangapi njengelizwe. Sizwe ekhuluma ngokwe infrastructure development for the future, le social security, le Medicare, abantu abadala labantu abasebe retire ukuthi it will be guaranteed abasoze bayiqume to make concessions lama bizimusi. Sizwa ukuthi ama Republicans abese buya lombono ukuthi kumele baqume ama retirement savings lama medical Medicare yabantu abadala, but bona bathi hayi abasoze bayenze yona lento. And yena umongameli uthe yena uzayi veto oyala ukusayina ilaw yona le.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden, ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump? Njalo ubona ngani elakusasa ikakhulu sikhangela ukhetho, abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Mase sicompare ngokubona kwakhe lo mongameli wayekhona uDonald Trump, sibona ngathi ama-Democrats lo mongameli Biden bangathi abakhangelela abantu bonke belizwe, not ama-interest ama-business. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Republicans wona ngokwabo ba-believe in free government, less taxation. But siyakwazi ukuthi i-government ngokwayo ayikwanisi ukulungisa imali, so they have to tax abantu. Ama taxes wona lawo sibona ngathiwa i-government ithi yona izaquma ama taxes kwabantu abaholayo izimali ezingathiwa ngama 400,000 and less, and then abantu abahola above 400,000 iba bazabhadala the top 1%. Okunye okukhulunywe ngupresident umongameli upresident Biden yikuthi iAmerika izancedisa iUkraine empini yayo lapha ehluphana layo leRussia until the end. So khonokho sikubona ngathiwa i-domestic policy zakhe le international policy zakhe ngathiwa zifuna or zisupporta ngabantu abaningi phansi lonke jikelele. Ukukhetha okubuyayo ngo-2024 next year lapha, hayi asazi ukuthi kuzahamba njani, ngoba sisalokhe simelele ukubona ukuthi yena umongameli uBiden is he going to declare ukuthi sefuna ukuparticipate against iRepublican Party for another 4 years. Ngoba singakhangela umnyaka wakhe wokuzalwa, he is going to be turning 81 or 82. So uyabe sengumuntu osekhulileyo, but ungathiwa he is still functioning, he is still viable and very visionary ngezinto aziyenzayo. So lathi lokho sikumelele. Siyabona ukuthi vele ku-Republican Party ngantu asebe ready uDonald Trump usekhulume ukuthi yena uzagijima next year. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. UBiden wethule umbiko wakhe ongowakuqala idale le-Senate likhokhelwa ngamalunga ebandla lama-Republicans. Uphenyo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba usekelo lwakhe solwehlile kancane. Sixoxe lomunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
I-State of the Union ngingathi iqakatheke kakhulu ngoba yenziwa every time vele Ma kuzoba le new congress upresident kumele address ilizwe jikelele ngesimo somnotho welizwe iAmerica has proven ukuthi umkhonomi wayo ustrong kakhulu. Into ehluphayo nje yiyona le inflation ukukhuphuka kwentengo zezinto ezifana lokudla le petrol le lakho konke nje okunenge ende into enkulu engathi uhulumende uzama ukuyilwisa leyo unfortunately ukuthi unqobe iinflation kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomi weAmerica uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminenge even though sibona amanye ama-sectors afana le housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le msebenzi lokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina ikuzipraise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli weAmerica simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to iAmerica ukwenzela ukuthi iAmerica ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la eAmerica. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya-expanda ama-factory yabo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi. I-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think uPresident Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa obizwa ngokuthi Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances osungulwe ngeviki edluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngomvulo kuphela bambophe abantu abangamakhulu phose amathathu 277. Phansi kwalolu hlelo amapolisa amisa abantu mahlayana amabhasi lezimota emgwaqweni eguduza impahla edinga izidakamizwa ezigoqela insangu, i-crystal meth lezinye ezithiyeneyo. Kubotshwa bonke abathengisa lezi zidakamizwa kanye labazisebenzisayo. Kodwa abanye bathi endaweni yokuthi kubotshwe abantu abasebenzisa izidakamizwa lezi, uhulumende kumele abethulele inhlelo zokubaphathisa ukuthi bachiyane lalumkhuba. Abalwela amalungelo bona bathi besabela ukuba abantu bengagcina behlukuluzwa njalo sokubotshwa labamsulwa phansi kwalolu hlelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust umnumzana Tawanda Mazango.
Bona athi into eyamukeleke ayenzwa amapholisa namanyathelo futhi baboshwe wonke umuntu oyivolve kumbe ngathi osekuletayo angabe ebhulisa kumbe angabe osebenzisayo lezi zidakamizwa ukuthi amapholisa ababambe bavoti ngoba yikosokusenza abasakhulayo bangathi le mpilo lakusasa elihle. Siyakhuthaza lokhu amanyathelo athatha amapholisa njalo kungabi into enenza amapholisa wodwa kodwa wonke ama-stakeholders aphila kuma-communities kabangebephatheka baze kuncedisa njalo amapholisa. Zikhona izinto eziningi esingancedisa amapholisa ukuthi sizinde kumbe sinakele laba abadizisayo kumbe laba abadizisayo lezi izidakamizwa lezesiza ezihambe zidakasakhulayo. Singasibona ngathi into le yi-responsibility yawonke umuntu ezalise zezimbabwe ukuthi sithatheke njalo sincedise amapholisa athi ezimbabwe ukuthi sinqabele njalo sibasize ukuthi ngobani abakwenzayo.
Bakhona abanye Mazango abathi okudingwa yilabo abasebenzisa izidakamizwa ukuthi baluncedo ukuthi bahanjiswe kuma rehabilitation centers baphiwe ama social workers azasebenza labo ukuze bachiye izidakamizwa hatshi ukuthi baboshwe bajikelwe ejele.
Kuyazwakala into lezizihamba kabili. Amapholisa kumele ayezimsebenzi wabo umsebenzi wamapholisa lezizinto njalo bafonele ukuthi bangabahamba ngabophi baphake bahambe emakhoti bayesenza then kuzokusize kulezinto inhlanganiso njesamsile ekuqaliseni ukuthi the mouth stakeholder approach ukuze sinqabele lezizidakamizwa. Abanye-ke ababethi bephatheka ukuthi bayamukele laba bayabe sebeadicted izidakamizwa babancedise ukuthi babo bayenelise ukuthi banqode baphuke ekunatheni kumbe esibatheni ekusebenziseni izidakamizwa. So kumele konke zonke izidaka nje ibe zitholakala kuma-community zincedisane singase yisenze epholisi kodwa. So mina mihla ngiyakhuthaza sifike ukuthi amapholisa ngasebenza kodwa njalo laba ade sebevele sebesebenzisa izidakamizwa bathole singathethi ukuthi baboshwe labo bathole ukuncedisa ukuthi bayenelisi banqobe bangasabizeziyela ukuthi bayesebenza lezo zidakamizwa.
Bakhona njalo abathi kungaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapholisa lapho eqhuba lolu hlelo ngoba siyabona ziyamiswa izimota abantu bayehliswa amabhasi bayasetshwa. Ubona luqhutshwa kuhle inakula kunyathela amalungelo okungagcina kusenzeka khonapho?
Kungabe kukhona sibili ama-incidents zokuthi amalungelo abasayezithula angisho ukuthi akusokwatholakala ama-incidents kanjani. Kuvamise sibili ukuthi lapho amapholisa baba nama-operation kuba labanye abazakhala ngokuthi abalungelo abo basaphathwa ngakona. Kodwa ke sikhangele ibiga fisa into yamadrugs ezidakamizwa leyo isilimaze uzulu isakhulu abasakhombayo.
Hello ke ngumnumzana Tawanda Mazango umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yezimsec ordinary level inani leli liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Ebantwaneni abaloba limhloliso ngomnyaka ka-2022 isilinganiso phose singamachumi amathathu ekhulwini 28% senze kuhle okubikwa singcono kuleso mnyaka ka-2021. Ugainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS sizathanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku-olevu zabo. Kodwa-ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho yokuthi thina lokhu kwabhalwa i-olevu kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha saba mgceke. Lanxa i-examination sibhaliwe sasicele ukuthi izimseki yenze i-rewrite yama-examination sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga ke aba yenelisa ukufinyelela imibuzo lanqaba bekwazi ukuthi imibuzo ye examination kumbe njani kodwa ke sasikubeka emgceke
iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021 lithini ngakho lina njengababalisi kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni
empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhaleyo kumbe emakhulu kancane kule kota kodwa ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo khangela bona abasebenzayo bona ababafundisayo bese sikhangela labantwana abafundayo ungabuyela emuva ukhangele abantwana bona ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle sasikhulumile ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane kungani abantwana bengani ngizanga ithuba lokuthi ba recover isikhathi esalahleka ngesikhathi se COVID okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe Cambridge sizathola ukuthi izikolo ezile izinto zonke izikolo ezilaba abalisi abasuthayo izikolo ezifinyeleleka lula ebantwaneni nxa sesiqathanisa labe zimseki izimseki ibhalwa izimbabho yonke izikolo eziningi zisemakhaya.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo esikhulumeli senhlanganiso ye A2s obeqoxa le studio 7 eselubhani.
Studio 7 livuka njani basakazi bethu abahle bathandayo basakazela izindaba ezihamba phambili. Yeah, hayi isiyezwa ngaphandle kwempikiswano lokuxabana kumbe lokukhulumelana amagama eziswana. Sithi thina singabalandeli bebandla le-MRP thina sohlala singabalandeli be-MRP and lathi sinje khonoko kufunwa ngamanye ama-opposition party lathi siyakufuna akukho muntu oyothiya ibandla lakhe alilandelayo alithandayo elandelela omunye umuntu lokho okuthanda ebandleni lakho lathi yikho lokho esikuthanda ebandleni lethu i-vision olayo ngebandla lakho elizawina lathi i-vision sinayo ngebandla lethu kumbe into ngeqembu lethu le MRP okufunwa ye opposition party ezawina lati yithe sikuyikho lati esikulwelayo esikufunayo noma kuhlukile imbono kuhlukene ini lati silwela elethu isayidi ezi MRP ngiye kuthi umuzwa wakho ehlala kokamakhelwane ngoba uthi okamakhelwane uqala ukuphela kulo wakho ngoba kuthi kumbe muhle kakhulu kudlulo wakho umuntu lo muntu kahlale lahle likhona nje price yensango hlukane nochona uta heyo kabana kusebenzi heyo kabani kuyasebenzi si right sinjalo kungasebenzi lani qhubekani kunjalo kusebenza kwenu ayishova inqoli yephambili sibona ukuthi kuyophela ikuyopheda ngani nathi si right la esikhona bakithi sihleli la esihleli khona imoya phansi bakithi bekani imoya phansi nje imali yokuhlola
hayi sanibonani studio 7 nabalandeli mina nje ngombono wami ngicabanga ukuthi kubizana ayikho great bekumele yende offer umbuso kubalingani bayo abangozabo ngoba balwe bebambisene leli lizwe izami ingayenza ngathi yalwa yodwa balwa bebambisene kodwa ke ekugcineni babetraya unkomba zama ukudiliza izabo beyichithe babulala abantu basemandebeleni so iyehlulekile ukubusa lo mbuso ngoba vele kayiphiwanga kwakungasiwayo umbuso ya kwakungasiwayo yasebenzisa umona lobuhwaba so ayihende over leli lizwe kuzabo ibone abanikazi ababevele bephiwe lo mbuso ukuthi bazokwenzani ngoba phela ilizwe lesithunywa spiritual being so angeke belibuse ngoba babengathiwanga leli lizwe kwathiwa kuyiwe empini lacelwe njelela abaphindisele leli lizwe kubanikazi balo babuse sibone ukuthi kuzohamba kanjani sibone ukuthi izithunywa ngeke ziphendule naye nje yabo
Studio 7 ilinjani hayi siyavuka ye ngidlulise lokhu umbiko wami engukhalazayo lapha ku Studio 7 Studio 7 ngicela ama audio ayenza ubandlululo abakhuma ngobandlululo lo lishona lo lindivile ngicela lingawafu abafundi kungaba njengabadlali emsakazweni. Nxa sikhuluma ngento zobandlululo siyabe siyakha yini ilizwe, asakhe ilizwe. Ubandlululo, 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 Studio 7 asilufuni. Ngaye yimi ngaye vele ngangiwadlali wona lama odiyoze umuntu ekhuluma ngobandlululo. Shona leli ye amashona kutheni? Hayi 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 sikho lokhu asilweni lesilu esilwa ngakho silungise ilizwe. Hayi kukhuma ngomhlobo singabantu bezimbabwe sonke wenza ulikhalanga wenza lishona mnyanja yini konke lokhu kukhona lapho ngumsuthu yini ngumzimbabweni kasilungiseni ilizwe. Hayi into zobandlululo ngaye kuya ngami ngithi avalwe lingadlali ama-odio ayenza into zobandlululo ngezwa nje lizwe nje futhi lo ukhuluma okobandlululo ifake eceleni ningadlala sifuni thini izinto ezinjengalezi zokubandlulula abantu ezimbabwe. Ngiyabonga Studio 7, ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu msebenzi, sibingelela balalo umsakazo. Kuyadangalisa kakhulu ukuzotha amazimbabweni asiyekile izwe labo ezandleni ezizana uPF ingane zaze zabhema icocaine zabhema inyawo. Ilizwe alisekho nje ngoba ingane sezidakwa nje zidakwa izidakamizwa ayisekho into elungayo. Kodwa ukuthi bebone ukuthi sisukela sendaba sonke siyizana, izana uPF government yathathwa ngumnankagwa behluleka ukukhanda ivi namathuba omsebenzi ukuthi ingane zisebenze lesikolo ukuthi zifunde. Isikolo sabo siyadula, isikolo sakhona sile stress, akunamateacher. Lo mgabo bengcono kakhulu unabo ngoba umgabo isikolo bengani singcono kulalokho sokuyikhona manje. La mathuba emsebenzi umgabo yokungcono kunamaChina. Umnankagwa balenza ilizwe libe worse ukuthi kusiyaphela i-5 years labafuna ukuyibamba noma ukuthi bazobuya be-rigi election le kusaphela i-5 years. Lewe likuphi lelo lizwe lelo? AmaZimbabwe yena avuke emaqandeni ebambisane ayovota akhiphe i-government le engalandaba labantu, alandaba labazali bazo lezo ngane babalekile abazali basemazweni. That's why ingane zisele emakhazi bhema inyawo bhema ama-drugs bhema kwa-cocaine bhema kwasani. Sokusela ingane zodwa emakhaya abazali babalekiswa yizani yona leyo. Sokucela kuqedelelwa le ngane zethu emakhaya. AmaZimbabwe yena avuka evota ezame ngendlela zonke ukuthi ekhiphe izanu PF. Ngeke kube khona lokho ukuthi ingane zibhemana nama-drugs lizwe lonke. Sokukhandwa izanu PF nelengalaninembeza nomuntu. Siyabonga okhulumayo
ngosithuthwakazi omuhle livuka njani libasakazi. Siyabonga umsebenzi omuhle. Khuluma ngudawu 263 ngilapha eGoli. Hayi siyabonga ukuthi abantu bayazama ukukhuthazana nje kwi-social media. Uma ubheka kakhanya ukuthi lo nyaka ukhetho luzabe luhlukile, kuzavota abantu abaningi kakhulu bephikisa umbuso lo khona obusa ngenkani. Ngoba izanu ibusa ngenkani, ngabe ayibusi ngenkani, ngabe yayekela i-opposition party isebenze ngokukhululeka, ngabe yayekela usebenzisa amapholisa, ngabe yayekela izethu izenzele umsebenzi wayo khululeka. Kodwa ngenxa yokuthi babona ukuthi bangayeka lezi zinto lezi, angeke bephinde bebe lawo amandla lawo abawenzi, angeke bephinde bebuse futhi bazophuma. So abantu bezimbabwe abalwisane lalo mkhuhlane oyizanu lo nyaka phume embusweni, ngoba ngaphandle kwalokho akulanje akulanto ezalungela izweni lakithi. Ngiyabonga.
Sabonani Studio 7, sabonani Studio 7 elinjani lonke basakazi. Ya hayi nangilapha eSouth Africa igama ngeke ngizitsho, mara ike besikhala ngayo kuleyani lasezimbabwe ngisaro kuzaphuma savalela sabuya kuleli laseSouth Africa. Sozama ukuphila ukuthi izizalwane zasezimbabwe azingeke zisakwazi ukuthi zizimele zona ngoba zila ma-rights, zingathi ziyamisa ikhanda ziyachaywa. So laphana into besicela ukuthi i-AU ingenele, ingenele isize kakhulu like ekhantrini yaseRwanda lakho kwenzakala same story kulokho kwenzakala kwasezimbabwe, mara ayakhona ukusiza. Akho besicedile laphana ingenele nje ukuthi abantu bezibe bethole inkululeko yokuthi kungenele enye i-country ngaphandle or kwenzakale something ebantwini ababe bebhekeni izimbabwe. Hhayi abahlali balapha ngeke bakhona ukuyilungisa ngoba le ndaba inzima. Ngathi isithi ayilungisa yachawa yabulawa, awula rights, awula sikhali sokuthi ungazivikela wena, awula sikhali sokuthi ungazivikela wena ngokwakho. So laphana sokudingakala amanye amazwe angaba losizo lokuthi abheke izizalwane zalapha.
Lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Umongameli Joe Biden usechaze eleMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezulu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.